Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 21 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo laya ku 26 kuthi inani lasebebanjwe lomkhuhlane likhwele laya ku 1713.
Alukhu dlakela olwedlula ukubusa kababantu, ukulambisa abantu, ukubusa ngendlela umbuso lo obusa ngakhona.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukubotshwa kwentatheli zindaba uHopewell Chingono lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume phezu kohlelo lokutshengisela mhla ka 31.
Yibusela njalo yibuxhwala ngoba sithola ukuthi imali le yanikwa isikhulu sibili kodwa abasabhadalanga imali leyi.
Luqhubeka lusegudwini udaba lwezigidi zemali eyasetshenziswa ukuthengela ikakhulu amalunga ezanu-PF izinto zokulimisa kodwa isikwelede leso sasesifakwa emahlombe kaZulu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumachumi amabili lasithupha 26 ngemva kokubhubha komuntu oyedwa. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi umufi ngowesifazana obehlala enyakatho yemaNdebeleni. Luthi njalo kubonakale ukuthi udliwe ngomkhuhlane lo evele setshonile. Abantu ababanjwe i-coronavirus izolo bona balikhulu lambili 102. Abalichumi lasishiyangalombili babo ngabavele kwele South Africa. Ababili bavele kwele Botswana kuthi oyedwa uvele kwele China. Abangamachumi ayisishiyangalombili lanye ngababambe umkhuhlane lo khonapha elizweni. Lokho kukhweze inani lasebebanjwe i-coronavirus eZimbabwe laya kunkulungwane elamakhulu ayisikhombisa lechumi elilodwa lantathu 1713. Ababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku bagoqela izisebenzi zamankampani achiyeneyo kanye lalabo abasebenza ezibhedlela. Isibhedlela seJohn Hopkins eMelika sithi emhlabeni jikelele umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abangu 608,000 njalo wahlasela abedlula kancane izigidi ezilichumelane 14.6 million. Ezwekazi le-Afrika khona umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 15,169 njalo wahlasela abangu 721,000. Abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubotshwa kwentatheli zindaba esebenza izimele umnumzana Hopewell Chingono kanye lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume. Ababili laba babotshwe izolo besetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza abantu ukuthi batshengisele ezitaladeni mhla ka 31 kulinyanga besola umbuso weZANU-PF abathi usubulele ilizwe ngenkohlakalo. Ababili laba valele bevalelwe esitokisini njalo isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi bazamiswa emthethwandaba maduze. Abameli bezigodlo zamazwe angentshonalanga eZimbabwe agoqela iMelika, iBhilitane, iNetherlands kanye lomanyano we-European Union bathe intatheli zindaba ezichaya imisebenzi emibi yenkohlakalo ezifana lochingono kumele zivunyelwe ukusebenza zikhululekile. Amazwi la agcizelelwe ngobona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika umnumzana Thibonege. Abakhankasela amalungelo oluntu eZimbabwe okugoqela abenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition labo bakusolile kakhulu ukubotshwa kwababili laba. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Mavela Sikhumalo.
Ukubotshwa kukababa uJacob Ngarivume lo baba uHopo Chingono yikuhlukuluzwa kwalabo abayenza imisebenzi yabo njengama-professionals, abantu abafana lama-journalists. Sithi thina kuhulumende kashiye lokhu okokuhlukuluza abantu abayabe beziyenzela imisebenzi yabo njengama-journalists, njalo uhulumende kashiyane labantu labo ababe senza kumbe be-enjoya ama-rights awo njengoba ama-rights lawa ekhona esisekelweni sombuso welizwe sethu njenge right leyo enikeza abantu amandla ekuze ba demonstrate kumbe babhale ama petitions bewanikeza kuma government departments kumbe kuhulumende nsantando. Kukhona lokhu esisekelweni sombuso welizwe, kuthi thina sibona azathi ukubotshwa kwababili laba kutshengisa ukuthi uhulumende uyesaba ukuze abantu ba enjoy amalungelo abo. So yena sekhona lapha ukuhlukuluza amalungelo abantu njalo ukubethusela ukuze bona bengakwanisi ukuyenza lokho okuvunyelwa isisekelo sombuso welizwe sethu.
Kodwa uhulumende uthi bebetshotshozela uDlakela.
Asikuboni thina lapho laba ababili bethe bona abantu kabayenze ama demonstrations alodlakela khona kumbe aviolent. Akuvunyelwa ngumthetho welizwe leli ukwenza ama demonstrations alodlakela, kodwa umthetho osesisekelweni sombuso welizwe uyavumela ukuze abantu bayenze ama demonstrations a peaceful. So asiboni ukuthi laba ababili manqabe sithi abantu kabaye bayotshengisela bengathongo bona ukuthi kabatshengisele lodlakela, lokho kuyabophisa. Yikho thina sitheka tesesicela kuhulumende ukuthi ayenze lokho okusemthethweni, alandele umthetho welizwe. Njalo sesicelile kusadaki le African Union ukuze bancedise labo ilizwe lethu leli ukuthi libuyele emthethweni, atsho ukuthi izinto ziyenze santana. Abantu behlukuluzwa bethathelwa bona ama rights abo akhona anikezwa isekelo sombuso welizwe.
Umnumzana Mavela Sikhumalo isikhulumeli senhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition. Sixoxe njalo lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Alukho udlakela olwedlula ukubusa kwabantu, ukulambisa abantu, ukubusa ngendlela umbuso lo obusa ngakhona, ukubusa kugcwele indlala kungela msebenzi, ukubusa abantu bethwele nzima besehla phansi phezulu begcwala amazwe wonke omhlaba ngenxa yokuba ilizwe labo kungahlaleki. Yilo udlakela lolo, yilo udlakela olufanele lubophise, hayi lokho okubotshelwe uThingono noNgarivume. Asonto ebophisayo, bakhuthaza abantu ukuthi balwele amalungelo abo, bavikele amalungelo abo, bakhuthaza abantu ukuthi balwele uhulumende ohlanzekileyo, bakhuthaza ukuthi kuphele i-corruption eZimbabwe. Obabophayo ngothanda i-corruption. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi labo ababusa kabi besaba labo abathe kakubuswe kahle.
Ukubotshwa kwababili laba ubona kusethusela abanye yini ekade bezimisele ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela mhla ka 31 bagcine bengasaphathekanga kulolu hlelo.
Hayi, umuntu okade vele ezinikele angeke ethuke. Akusethusi ngaphansi kweZimbabwe ukubotshwa ukuhlukunyezwa ngendlela esiyibonayo. Sekwaphilwa kanjalo kusuka ngo-1980 lodlame ludlakela oluqondiswe ebantwini kungahlonipha amalungelo abantu okuqondiswe ebantwini. Ngakho ke kekho umuntu namhlanje ongangikhona esethuka esesabukulwela amalungelo abantu, sesabukulwela uhulumende ohlanzekileyo, esesabukulwa le nkohlakalo egcwele ilizwe lonke onke ekuzana uPF kuhulumende weZimbabwe. Baza qhubeka kabantu laba bathanda ukuhlanzekileyo, abathanda okulungileyo, belwela ilungelo labantu, belwela uhulumende ohlanzekileyo. Ngeke bethuswe yilokhu, sekwajwayeleka, yinto sokuphilwa kuyo kuso sonke isikhathi eZimbabwe.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana yena uthe izephulamthetho zonke kumele zibotshwe kungakhathalekile ukuthi zintatheli zindaba kumbe zikuhlangothi lwezombusazwe.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlanje ntambama, lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngomkankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezidaladeni phezu kokudilika komnotho mhla ka 31 kulinyanga. Sigxile kakhulu kudaba lwenkohlakalo elizweni. Mthakazo omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike.
Udaba lwemali ethenga impahla yokulimisa edlula izigidi ezingamakhulu amabili $200 million phansi kohlelo lwe-farm mechanization program ngo-2007 kusiya ku-2008. Luqhubeka lusidla ubhedu ngemva kokuba owayengusiba lukhulu webhanga elikhulu lesizwe umnumzana Gideon Gono ethule umbiko othi abaphiwa limpahla akumelanga babuyisele imali kuhulumende. Isimanga ikuthi abanye abafana lowayeyisiphathamandla sezanu PF umnumzana Kudakwashebhasikiti labanye bathi babhadala. Abanye njalo ababeyiziphathamandla zikahulumende abafana lomnumzana Jonathan Moyo bathi lanxa babefuna ukubhadala izikwelete zabo akuzange kucace ukuthi kwakumele bayibuyisele njani limali. Iningi labathola izinto zokulimisa phansi kwalolu hlelo yiziphathamandla zebandla lezanu PF ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Abantu laba abasabhadalanga isikwelete zabo ngoba zasuka zetheswa uZulu wonke jikelele nguhulumende. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda yena owayemela isigaba semagwegwe edalela ephalamende ngesikhathi kuqhutshwa lolu hlelo. Umafa uthi bazama ukuphikisa inyathelo leli besithi abaphiwa impahla le kumele babuyisele imali kuhulumende kodwa kwehlula.
Thina beMDC akusimangalisi lokhu ngenxa yokuthi sakukhuluma ephalamenti. Honorable Gonese warez emotion yasekendwa ngu-Honorable Chamisa, then bakhuluma bathi abantu laba aba phiwa imali kuthiwa yiloni abayibhadali njalo amabizo abo awavezwe. Hatshi abantu bezanu phefala banqaba bathi akungake kwenzakale lokho.
Manje lena lithini ngokutshengisela lokho okuthiwa kwenzakale ekupheleni kwenyanga?
Mahlabezulu, siyaphinda njalo ukuthi thina ayisithi esi organize i strike i demonstration ka 31 kodwa njengebandla labantu elivile ebantwini sithi ngezinye izizathu abantu befuna ukudemonstrate against corruption sokusobala mahlabezulu ukuthi imali babephanana mahlayana kungabala le ndaba baphiwa omtendi abale church baphiwa abanye oEzekiel Gutu abalama church kwaphiwa amajaji yikho thina ke sithi amajaji lawo abamba imali engcolileyo kungaba kuhle ukuthi baresigne ngoba abantu abasabathembi ikho sibona isuku zonke iMDC amacalayo elahlwa ngoba amajaji la afumbathiswa imali enkulu kakhulukazi
Umnumzana Felix Makalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ukuhlaziya loludaba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo
lokhu kuyatshengisela sibili ukuxhwala okukhulu kuhulumende yibusela njalo yibuxhwala okukhulu kakhulu ngoba sithola ukuthi imali le yanikwa izikhulu sibili kodwa abasabhadalanga imali leyi isikweletu samleso sawela kithi ebantwini baseZimbabwe so yiku akutshengisela ubunswela boya lokuxhwala lobusela sibili obukhulu lokhu yikuthathela abantu abangelalutho ukuze kunikwe abantu abalutshwana abavele belokuningi
kukhona yini okungenziwa Nkomo mhlawumbe emthethweni okungenza abantu laba babhadale izikwelete zabo
kungaba nzima ukuyihambisa phambi komthethandaba ngokuqala sebafaka umthetho ukuze ubusela lobu bube khona emthethweni okuqala vele nxa sikhangela amakhotsi ethu hayi asaqedakali lawo so kulobunzima bona lokho okuqathileyo ukubana abantu baqoqane badinge amaqhinga lamacebo okubana nxa kusiba lokhetho olutsha kube lohulumende omutsha
umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo kunjalo nje udaba lolu soluveze esinye njalo isikwelete esibikwa saphiwa iziphathamandla zikahulumende kanye lamalunga ebandla eliphikisayo Umkhokeli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanye lonobhala jikelele webandla leli umnumzana Charlton Wende babikwa baphiwa isikwelete semali engamadola emelika azinkulungwane ezilikhulu 100,000 US dollars engabhadalwanga. Kasenelisanga ukukhuluma loChamisa loWende. Bakhona njalo abathola imali phansi kohlelo lunye kodwa kabasayibhadalanga labo ngoba uhulumende wasuka wathatha izikwelete lezo zaba ngumthwalo kaZulu. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi kumele abakumabandla aphikisayo babuyisele limali ukuze bengafani labantu bezanu PF.
Ukuchaphazwa kwemali iyayiqondanele mechanization agriculture kwakuyiwuntshontsha imali ngoba imbali yakhona ama-records onke ayatshengisa ukuthi uGideon Gono wayethembise iparlament ukuthi imali leyana izabhadala isikweleti. Kulincwadi eziningi-ningi ezakhulunywayo kulama-witness amaningi. Nxa banikwa imali kuthiwa yimali yesikweleti loba kwenziwa umthetho imali sebenike ukuthi umthetho lo i-Reserve Bank Assumption Act wena kukuwe nxa umuntu umuntu olobuntu nxa uthethe isikweleti usibhadale nxa sokuzabiswela imali yakhona kawubiswele kodwa wona ubhadale isikweleti ngoba siyazi ukuthi kulabafundisi amapastor abanikwa imali lezi namhlanje bathi bona kabazibhadali kabazibhadale nxa bengazibhadalanga sokufana nokuthi imali yantshontsho
siyabona ukubana mnumzana kuthiwa kulamagama abantu
abecelele MDC okuthiwa labo bathola imali le kuhlelo lonalolo lukahulumende. Kungakutshengisani lokho?
Ukuthola imali kuhlelo lukahulumende kayisilocala, ngoba imali engena eZimbabwe kumbe isikweleti yeseWorld Bank kumbe International Monetary Fund kumbe ivele China, imali yakhona iyabinikezwa izizalwane zeZimbabwe. Isikweleti sakhona sibhadalwa ngemithelo yeZimbabwe. Kodwa ungazuthatha imali wena wanikwa ngugono imali, unikwa siyisikweleti sokuthi usibhadale, ungazi ube unguwe osucatshayo ngokuthi kwaba lo mthetho wokuthi isikweleti singabhadalwa. Ye, la ukuthi ulobugwelegwele la ule corruption njengabantu bezanu. Kusho ukuthi bona kabaphuma egcekeni njengabantu abalobuntu abeqembeli lobuntu, babhadale imali yakhona basitshengisele. Ngoba nxa umthetho wenziwa bona beseparliament, kabasitshengisele bona ukuthi bachiyene lezigebenga lezintshontshi lamasela ezanu ngokuthi hhayi mina nganikwa i-$25,000 ngathenga itharagiti nansi sengiyibisela sokuphuma egcekeni.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi amagqwetha sesole kakhulu umahluli omkhulu umnumzana Luke Malaba ngokufuna ukulawula abanye abahluleli benkantolo ngemva kokubaxwayisa ukuthi kumele batshengise iziphathamandla zabo izinqumo zamacala ababe bewahlulela bengakazethuli. Iphephandaba leChronicle lithi kulamabhantinti angamachumi amane lantathu kanye labogadijele abangamachumi amavili lantathu asebebanje umkhuhlane wecoronavirus kobulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Alibingelela basakazi bakaStudio 7 labo bonke inzalo yeZimbabwe. Sure, bantu abasuke eBotswana labasuke eSouth Africa, liyazi nxa lingacabangi kuhle lizabulalisa isizwe lisiqede lidudu. Yazi nxa ungakasuki qala ucabange. Nxa kuwukuthi awufuni ukuya quarantine hlala phansi ngoba uzaqedisa isizwe seZimbabwe. Imangaliso yilaba ababalekileyo eBeitbridge ababili besuka behamba 90 kilometers bebaleka kuma-quarantine, behamba 90 kilometers besemzini yabo bepositive, bafika bathelela abantwana abayi-7 aba-under 10 years. Just imagine shuwa sihlobo zami laphana sibulalisa abantwana bonke ngoba umkhuhlane lo uyazi u-powerful, uyazi liyastressa. Ngike ngilitshele bantu abasuka e-South Africa elibaleka lesuke eBotswana, and liyastressa ke sirizinini njengabantu abakhulileyo. Uyazi ukuthi sizaqedisa isizwe sonke seZimbabwe ngokuswela ingqondo nje kubani.
Linjani kuStudio 7? Hayi thina ngapha siziphilele kodwa uhlupho esilalo kulindawo le ku-ward 13 eyinsiza. Hayi silo hlupho olukhulu kakhulu. Ukudla asiphiwa sonke, siyakhethwa. Njengami mina ngike ngizikhuluma igama lami, mina ngihlezi logogo ole 81 years but akaholi ukudla, uhola abantu abale 65 years. Ungabe kusitshoni lokho? Sosithi ngani nje liyasidlulisela amazwi lawa ukhansela wethu owakuward 13 eyinsiza eGreystone duze lasebambanana. Hayi silohlupho olukhulu kakhulu. Kulindawo ebambanani le-Riverton Farm kulabantu abaningi abangaholi abahluphekayo, izalukazi ezilupheleyo, kuthiwa izalukazi ufice zingaholi, uhola abantu abaphilileyo. Awuhlupho lolu lusithwale senzima kakhulu lona lolo. Asihola sithini kodwa zizathiwa sikhiphe imali yokwakha isibhedlela. Uzayikhipha njani imali yokwakha isibhedlela wena ulamba? Angiye kuyekhipha imali yokwakha isibhedlela wena ulamba. Besicela sidlulisele amazwi okuthi wonke umuntu kaholi, wonke umuntu ulambile, wonke umuntu uyahlupheka, kuyakhethwana. Omabhalani bethu especially ibambanani le-Riverton, omabhalani bethu bayakhetha, bayakhetha babhalana ngokwazana. Ayibo, sina siyahlupheka kakhulu indawo lezi ezimbili lezi, especially ibambana le River Tour. Ikho kulohlupho khona ekuholeni lapho. Cela lisidlulisele la amazi kukhansela wethu. Lo mofo wako still ongiyena obhala amabizo abantu abaholayo. Ha, uyabakhetha abantu bebambana le River Tour. Asiholi bona bayahola baqede nxa umubuseni bathengiselane futhi bona. Bona umubo omele uphiwa abantu babuye bathengiselane futhi.
Abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Iparlamente yakwele Egypt isivumele umongameli walelo lizwe ukuthi athumele amabutho empini yakwele Libya. Inhlanganiso yeWorld Health Organization ithi ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus kwele South Africa kumele kuvuse abakhokheli bamazwe eAfrika inkophe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump sethule umbiko okhanya ukhuthaza uzulu ukuthi agqoke amamaski okuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus. UTrump wethule umfanekiso wakhe egqoke imaski enkundleni yeTwitter izolo, waloba njalo lokuthi kuyinto enhle ukuyigqoka. Esikhathini sonke lesi uTrump ubengagqoki imaski njalo labasekeli bakhe bebemlandela. Ukuguqula umqondo kwakhe kuza ngesikhathi inani labale coronavirus eMelika liqhubeka lisiya phezulu. Ekutshoneni kwelanga izolo ntambama umkhuhlane lo ubusubulele abantu abangu 143,000 eMelika njalo wahlasela abangu 3.9 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi umnumzana Difa Dube.
Umnumzana uTrump ngumuntu othi kwesisikhathi nxa uhlezi uzibuza ukuthi ngempela ngempela uyazi yini ukuthi ungumkhokeli wabantu njalo ngokuba khona kwakhe kulelani office njalo lelanga athatha khona i-oath lilanga ayevuma khona ukuthi uzazithwala zonke izifiso lezinto zonke ezidingwa ngabantu belizwe laseMelika. Kodwa ke ngendlela ayenza ngakhona ukutshengisela sobala ukuthi yena akakhathaleli ukuthi abantu bazwa njani noma kwenzakalani okusebantwini. Okungangokuthi into yokuqala umuntu obefanele ukuthi ngabe uyatshengisela ukugqoka imaski uqala enguye esithi first citizen bekunguye umongameli ukwenzela ukuthi labanye abantu bayenelise ukuthi balandele izinqumo lezo eziyabe zibekiwe ukuthi indlela ukuthi abantu bazivikele bengazivikela njani kulo mkhuhlane. Kodwa ke nguye osesiba isibonelo ebantwini esitshengisela ukuthi yena akakhathaleli impilo zabantu njalo yena umkhuhlane lo we-coronavirus akawuthathi ngendlela afanele ukuthi ngabe uthatha ngayo.
Lithini khona ngapho eBhilithane nxa libona ababusi beMelika bedonselana kanje phezu komkhuhlanelo?
Okwenzakalayo eAmerika babunkomo ukungavumelani kwababusi kusacishe kufane ncamashi nokwenzakalayo kweyaseBhilithane. Sekuluhlupho phakathi kokuthi kwenziwa njani kulo mkholomi ngapha njalo kule mpilo zabantu ngapha lazo ezisengozini. Khonapho kube sekusiba ledibhethi enkulu khona lapho ukuthi yikuphi osekuzathathwa kuletho kuqala andibala ukuthi zonke izinto zibuyele esimeni esasiyiso sona.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo laya ku-26 kuthi inani lasebebanjwe lomkhuhlane likhwele laya ku-1713. Abalwela amalungelo oluntu basola ukubotshwa kwentatheli zindaba uHopewell Chingono lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngarivume beseteswa icala lokutshotshozela uDlakela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.